Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 6 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale egqoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo.
Ngoba nxa enxeza sithi ikhala leyo yavunyelwa, that means abe-MTC Alliance akusafuzanga bagqoke red, abezanu PF akusafuzanga bagqoke yellow.
Ukhetho oluzayo solusondele, kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni. Kwenzakalani?
Njengoba bendiphume nje ngoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo kuyini.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo?
Kufuze sigijime ngemva kukababa uThamisa ngoba kuye yedwa umkhosi mbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo. Kodwa umnumzana Thandai Biti, omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha, utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha. Uthe okungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi yiZambia. Amalunga edalele eParliamente asanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe izolo, njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho. Ilunga le-CCC unkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedalele eParliamente izolo uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa.
Ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amatsha lamadala angene ngokurecord la angena ngokuthiwa ngabanye bethu. Sanikwa ama books ayiwasidayo standing rules. Siqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezingesikhathi semini lapho esesizahlangana khona sesisiyatshontshwa ukuthi singene edalele eParliament. Siqede lapho around 12 sasesiyahlangana-ke iphathi yethu i-CCC. Sihlangana lapho sihlangana lo-president bekuqala ukuthi kuhlangana esi-congratulator esiklodlala nendlela okumele sisebenze ngayo. Since iparty yethu kuthiwa yi-Citizen Coalition for Change, upresident ubesitsho ukuthi yes sesingenile, kodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo, siyobonga, siyosebenzela abantu izindawo zonke nje, sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-churchini ngaphi ngaphi, zonke nje indawo siyosebantwini, singaphumi ebantwini. Wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha, kungabi kuze ukuthi hhayi thina u-MP kathi vesivele singamazi. So ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini, sisebenze kabantu.
Ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo?
Mina esigabeni sami engikukhangelele kakhulu kulama projects ayecelwe ngabantu singakarekhodwa ayesasizawa sebenzisa ngemali yethu yeCDF. Sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sashiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singanaphutshisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngivuka ephelileyo ngiwuthende naledlulileyo bengisabonga izakhamizi. Ngesandi yena lenzayo ngizabe mbonga futhi izakhamizi ku-ward 19 lasemaperi ebhe. Ngisuka lapho sengibiza-ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embelele ephalamenti. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback ngalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa-ke ama-feedback ami nokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-projects ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende umnumzana Mdenda uthe abantu bengagqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thini?
Kukhanya abangene ekuqaliseni u-Honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke irigalia. U-speaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukushaya in abantu. Uthe sephendula-ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengabuyi begqoke imbala yama political parties abo. Sasesizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke i-green uthini ngabo. Wakhanya esithi yena userulile and ubekiwe but asithi mina ngivele ngigile outfit yami eyellow. Angisozoyekela ugqoke outfit yami eyellow ngoba ayiso regalia. Kungenzeka ukuthi ngayithenga kungakabi le-party ele-color ye-yellow. So sokufuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumileyo uspeaker akukho ku-standing rules order book ukuthi abantu okukhona ukuthi abantu bengavuyi begqoke irigalia ebhalwe i-political party. Akutsho ukuthi ikhala leyo ingayivunyelwa ngoba nxa enqesa sithi ikhala leyo ayivunyelwa, that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezanu PF akusafuzanga bagqoke yellow ngoba labo ikhala balala ikhala eyiyellow balala ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi abezama ukuchazani ukuthi abantu sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lungu nkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuxokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho kutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzekale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela izanu, abedrobheni bavotela i-SCCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe-excited or ajabule ukuthi hawu siwinile ngoba lokho angithi ngumpikisha nje osibonisa iside thize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Kunokuthi kuphume kufanana kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kanti manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzoyenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzivayo lolu oluka-2023 olulenyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, ubona ungani luzahamba njani?
Uma nje sikhangela lomnyaka ozayo lokhetho olukhangelelwe ukuthi lwenziwe, kufuze sizibuze njengabantu beZimbabwe, bazibuze futhi nalaba abaphakathi kokuphikisana nababezana ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo yikuyini. So mina uma kuyikuthi bengulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi ah njengoba kuphume kunje kusho yini ukuthi lalezi zika 2023 ziyaphuma zinjalo. Enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu opposition yile yokuthi njengoba sithethe nasiwinile labe opposition siwine ama constituencies amaningi kangaka kwangabi lo msini akulo ke wathi zekhi te izekhi yathi izekhi yathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwabamnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kucila khonoko ku regain okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani bisithi how lina litheli winners ngesi complain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje kusho ukuthi vele ningabantu abangawaziyo ukuluza ningabantu abangamukeliyo malithe lanqotho so kulobuqili kulobugalatshane obuzenziwa kusetshenziswa nale election kuthiwa khona izekhi isiyinto enhle kakhulu eyenza ama election athiye kungela msindo so next year ngomnyaka wezamaso kuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani
khona ukwenza kwebandla lezabo ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele ikuchitha nje isikhathi okwenziwa ngabezabo
izabo libandla elidala angiboni ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo mina ngokubananzela kwami uma bekhuluma indaba yabo bonani sebeyilaba abantu abafuna ukuyenza ipolitics of coalitions ukuthi bangabamba iside ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe CCC nani line 35 asani then sibe ne 55 manje ke impumela le yenzakale manje boni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example inumber zabo eze Cholocho South for example hlanganise le CCC kwakina kungenzanga mehluko so imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi mabehlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo 2023 ngoba hayi babedlalisa isikhathi njengazi ukuthi babekwenzelani
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancindiza kukhetho olusanda kwedlula. Ukhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla leZANU-PF. Ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo. Lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi uKhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye. Sixoxele isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udokotela uThokozani Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli be-Studio 7 bazakhumbula ukuthi udokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the port no vote for Monzora, no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimatshumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye nabantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngobuningi babo bavotela iTCC waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iTCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumela leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole 2 months ukwanisa ukudla ibandla elile 42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka
2023 libona ungani liza ngena kukhetho lolu njani lizasekela yini ibandla le-CCC
abalaleli be-Studio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labonozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla le-MDCT kusiwa phambili sebezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende wezanu-PF lo ohlukumeza abantwana beZimbabwe. Uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimashumi amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana beZimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla le-CCC sisiya kuma-by-elections. Okucacayo ngalokhu yikuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-Advocate Nelson Chamisa ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa ngoba kuye yedwa imuntu simbona ukuthi akhulula abantwana beZimbabwe kugcili abayikho khona okwamanje abayikho khona.
Kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti i-voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle, lina njengebandla lithini?
Okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselo hambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama-electoral reforms ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated ekhetha wonke umuntu akwazi ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo. Siyakwazi kwezindaba kulama-allegations awe-vote buying ukuthi abantu bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikili ukuze bavotele amanye amabandla. Kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini. Kwezinye indaba engacaci i-voter inspection le-voter education. So esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama-electoral reforms siya kukhetho luka-2023 njalo zeki kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi ihlangothi sisiya kuma-elections alandelayo ukuze impumela yokhetho ibe yimpumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious, kungabi lo muntu ozancintisa i-outcome ye-election ezayo.
Umnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecelele MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Isizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi idale lephalamende elitsha elakhiwa e-Mount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. I-Mount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka owodwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Kembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sengelele basakazi kwesitudio 7, singelele lonke ngobuningi benu. Ngokuqala ngithanda ukubingelela uPresident Mkhondisi Moyo owemthwazi we-Republic Party sokuhlonipha mhlonisho. Noma nje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazi lutho, into yokuqala engizafuna ukuyisho nje ukuthi njengoba abantu besivotele iZANU beyosho kanjalo noma i-MDC Alliance, ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasifisela emuva ngoba ungabuka iMPC Alliance labakhuluma ngayo ibulawayo ngiyakithi thina abantu bemathepheleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya ezishoneni umuntu lo uzenza kanjani idevelopment enebuya emaswini kokuphosa yakhe azizameni ukuvula ingqondo imthokazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iblawayo wayebona ukuthi umgwaqo ugubhekile bephethe hayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele lisebenza eHarare libe noma yiMP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amagwaqo abantu bakithi lingalahlekisa abantu siyabonga enengikhulumayo inkosi yabo umfana uqhamuke tjolo tjona phayana ngaphansi kwenkosi Matupula nyabonga
linjani ku studio 7 ngojonga umkoma chakuthi bonke laba vele hey mina yathaba vele ngomsebenzi eluyenzayo ngoba vele liyazisimula eZimbabwe okurongo okuqondileyo but okuninginingi liyazibonisa vele okwenzwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile laba abantu bezankileyo kati yenu uloku zenu isikhulumelo zikamnangagwa lesi ukhuluma ngendaba ebhalagwe kulesihlobo esabulawayo yini ngayo ngala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni ukhuluma so ukhuluma isithi yake naleyo ngibona nganini iZimbabwe lokuzeni ilizwe lakhe uthathe iZimbabwe wenze lakhe sini yibo abantu abangafunakaliwo nalabo ngabo lokuzeni umnangagwa ngabantu sini nomnangagwa nguye futhi waye nguminis of justice konapho ngesikhathi segugura wonke ekhokheli lokuzeni iqembu lankosi so konapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so bebe polisa kana bayebenzani shuwa ngabe kulabantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale bhalagu bevusa abafi bona ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele cabanga into engalunganga ngabantu ona langana edilizi lokuzena izinto ezenzwa ngabantu bese behlanye sini ngoba kulunganga konoku yiko kutshengisela iZimbabwe ibambeni khona mina vele kuyandina mina yadina kuyambhowa mina ngikhuluma so mina ngisowumndebele mina ndilishona mina ngisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele sithede ukuthi siyake ilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi thina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hayi azinto elula yona le iZanu-PF okwakathesi abayenza ama-primary election nabo balwa konapho nxa besilwa akula muntu ivini obotshwayo bhizi ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyalwiwa imibhobho le mibhobho bekombana ngemibhobho konakho amapolisa kabotho but uyabezobe ikhuluma kuphela kungavele kuthi umuntu wemdizi ekhulume kuphela kana umuntu we-opposition ekhulume ukuthi no athina sunukiphi umnangagwa athi beliyenza umhlangano selibotshwa selifike emayelo kuzeni entithandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikadi kuphela bantulazi fokore zabantu lezi
balimanansarona kwistudio seven abasakazi bomini ababingelelasiyabona ukusakaza kwabo kunami kangaka kusakaza iqiniso akithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavoteli ibhani nge-NDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-NDC ngcono uyizwana uma ukhuluma ngezwana ukahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba ibhani kunini kunini isesihlalweni abantu behlupheka kuhlupheka engxenyeni linabantu bezifana nawe wena okhuluma ngokwenza abantu behlupheka cela ukuthi lime kancane ngale ndaba yezifaneni le maningi kancane ngezifaneni njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi okungani uphumelele ile tengavotola kuma by-election umqondisi bantu ukhulumile izwane kudala irigile ama election kanti waye uyarigile manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni umnangaku kudala bayathethe uyakhuluma bayakhuluma ukuthi wena sebewinile manje yena sisafunani usavotelani ngoba umnangaku sikhulume sebewinile lesi sicele iveki iphume iphume kuzwane ibe iveki ezimele kumbe kukhithe bonke labafuna bosebenza kwiveki kuchathwe abasebenza bazasebenza ngokuqoda bekile kurojwa ngani sasezindaba thathweni thathweni gcike kwamanye amazwe ngenxa yena gcike kwamanye amazwe sahlupheke sahlutshwa futhi ngenxa yena lokhu lithi izwane 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 yini lokhu yini izwane sathi ihlupheke cela ukuthi lithe likhulume into lengqondo umantu ezakhuluma evula umlomo wakhe yavulele into lengqondo ikhathi yakithi esindebeleni seyikhona emarapheni iyamqondisa izwane leqiniso uzapho yiwo seyibona kodwa uzapho asiyayithembi ngoba yesithengisa futhi singayivotela kube ukuthi ithatha amavoti isizapho sisakhonale eharandi izapho ma ifuna ukuthi mina kubanjani kayiphume izimbabwe ibe nayo ifune ilizwe la khale sifuna sikhaleli ilizwe ilizwe lethu kodwa kubuye kithi izapho ma ingaphuma izimbabwe vele seyifuna kodwa ma ilokhu isitiyeni ifuna izimbabwe yabashona ikhohle la ngiyabonga ngiyabonga lithuli ukukhuluma kwento ukukhuluma amanga lesikona ngiyabantu bevotele izami izami kumini sihluphi yabona
salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ukugift isondo basakazi bengithanda ukubuza la ngesikhathi uDouglas Monzora exotsha amalunga e-MDC Alliance ayengene ku-MDC Alliance ngetikile MDCT wayesithi sebevayolethe umthetho wepharty bajoyine MDC Alliance ongokomthethosisekelo weqembu le-MD ngomthethosisekelo we-MDCT ma ujoyine elinye iqembu automatically uyabe usuzixotshile kulelo qembu so yikho babe recaller so yena njengoba yena eyi-leader ye-MDC sesithi leader ye-MDC Alliance ngeke bamrecalle yini bemxoshe ukuthi ngoba sezibiza ngokuthi uyi-leader ye-MDC Alliance lapha ngicabanga ukuthi ama-advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamxotsha vele ngoba abantu babexotshwa bexoshela ukuthi hhayi bajoyine ini i-MDC Alliance so ma bejoyine i-MDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify ukuba ngamalunga an i-MDCT bayikho babewarecall so yena njengoba esejike ngapathi nasimaze yimiliter MDCT sesithi futhi uyangena e-MDC Alliance kanti uyi-leader yamaqembu amangaki uyi-leader yamaqembu amangaki uDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje ngiyabheka ngiyabonga ukuthi akazethembisa
kungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe lele-Russia. UZelensky utshele umanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasotsha akweleRussia. Kodwa uhulumende weleRussia uyalandula impilo yokuthi ngamasotsha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kule mbiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho eleBorodyanka singaba sisedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucatshangelwa ukuthi kule nkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akweleRussia.
Baba Kandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Sejema Velas, Mike Hove, Atas Goriwa, Kuma Sifati, Murai Jena, Loida Moyo, Mangujwa, Ngrei Matondo, Kowero, Rutendo Mawere, Godwin Simba, Mike Okariati, Kirimu Zambiri, Tandekile Mutanga, Kuganae Mutengi, Majiti Amdadigwa,
Zithena moyo wase Zimbabwe umoyo umlandeli njalo we Studio 7 ingoma ithiwa Studio 7 siyabonga moyo
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com libe losuku oluhle